Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
if the government, the nurses and the general public, if you are aware of the problems that you are facing, we can also help each other. I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le COVID-19.
Sisamukela nje eminye imibheda eTonkofu Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani langikhona lengezelelwe ngemibheda ngathi elitshumi.
Abenhlanganiso Christian Alliance bemanyene labemathebeleland Health UK baphe isibhedlela seTonkofu isipho sembhida yezigulwane elitshumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni obumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi kanye lokunye okudingakalayo kungasiza ukulwisana le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani lababulawa yi-COVID-19 elizweni ogoqela iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF. Ekutshoneni kwelanga layizolo ngomvulo, impumela yabezempilakahle iveze ukuba kubhubhe abangamachumi ayisikhombisa 70 phakathi kwabedlula amakhulu amathathu 326 abatholakale bele COVID-19. Inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqalayo elizweni ngombimbitho wanyakenye selisedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,646 kwatshona abedlula inkulungwane eyodwa 1,075. Utathenda Nyamunga ongomunye wabongi oseke watholakala elomkhuhlane we-COVID-19 uthi iyasilela impahla yokusebenzisa esibhedlela asebenza khona.
These are challenges that can be solved, that can be worked out, that we can find a solution if we.
Zinkinga ezingalungisiswa nxa sisebenzisana ndawonye. Sincedisana kanye lokubonisana ukuthi singaxazulula njani. Ngile themba lokuba izinto zizolunga njalo sizawuthandazela lomnyaka ka-2021.
I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Ingcwethi yacubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi ngendlela abezempila kahle ababanjwa ngayo yilo mkhuhlane kusobala ukuba iyasilela impahla yokuzivikela ezibhedlela zikahulumende.
Labo abasebenza ezibhedlela njalo kuma labs bathi khona akula zigqoko eziningi. Odokotela labo kubona kwami into eshota ikakhulu engxenye yama PP akhona. Lakho ulwazi information udaba lolu kalukhulumeki kakhulu ukhanya ukhulumende khonapho ngani yesapha.
Enye ingcwethi kwezempila kahle uProfessor Elopi Svanda weGama Laboratories utshele abephephandaba lasebulenjini elespiked ukuba sokubhubhe odokotela abayisithupha kuyonale inyanga kaZibandlela bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye labongi labasizayo ezibhedlela ama-nurse aids. Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukulondoloza impilo yabezempilakahle esithi ngoba beqakathekile ekulwisaneni le mikhuhlane yonke nje ogoqela i-COVID-19. Embikweni wakhe awethulele uZulu ngempelaviki phezu kokuphathelane le-COVID-19 or State of the Nation Address, uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ugcizelele ngokuqakatheka kwalolu hlangothi.
We will spare no effort to protect our frontline staff who have served us remarkably well.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalondoloza laba bantu abaqhuba umsebenzi omuhle kangaka phakathi kobunzima obukhulu. Ngamaqhawe lamaqhawekazi esizwe sethu laba bantu, kungakho kumele sibalondoloze ngokwesibanga esiphezulu ukuze labo benelise ukulondoloza lina lathi sonke.
You, me, all of us.
Abe Zimbabwe Association for Doctors for Human Rights nyakenye base uhulumende emthethwandaba befuna atholise abezempila kahle ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo impahla yokusebenzisa lokunye okudingakalayo kodwa lokhe lungakalungisiswa lolu dubo kunje abongi abasebenza kuhlangothi lapho omama babelethela khona esibhedlela seHarare Central Hospital esaziwa njalo ngegama lokuthi Salim Gabe Central Hospital beke bakhalala umsebenzi ekuqaleni wayena inyanga befuna batholiswe impahla yokuzilondoloza ama personal protective equipment ngemva kokuba kubhubhe omunye wabo obelesikhundla saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukunjalo nje ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lokuqonsa lokuqansa kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 izolo kuphela lithole abangamachumi amabili 20 ngesikhathi inani lababulawa ligcikwane leli lilokhu liqansa elizweni. Anastasia Ndlovu usithulela lolu daba.
IZimbabwe ingena kulanga lesishumi mabili lanye 21 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown. Inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo sezikubone kufanele ukuthi lazo zincedisane lohulumende ukulwisana nalesi sifo. Namhlanje inhlanganiso eye Christian Alliance imanyene le Matabeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho semibheda yezigulane elichumi lanhlanje. Ilunga leMat Health UK umnumzana Jethro Siziba uchasisa ngesipho sabo lesi.
Namhla sinikeze imbheda M5 and i-cost yangkhona is about 2,000 iya eThorngrove. And we kubonga nje those who have donated to make this possible and we are hoping ukuthi into the future sizaba lethuba lokuthi sidonate amanye amabhedi okuncedisa ngomkhuhlane lokho.
Emele inhlanganiso ye-Christian Alliance umfundisi uPatson Netta ukhuthaze uZulu ukuba azigcine.
Endanda ukuthi lokhu ukuthi asizigcineni bakithi umkhuhlane lo uyalimaza lo. Kunzima abantu abagula ngawo ye kuyadlulwa but lakho kubuhlungu asizigcineni ngalokho.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni nguye owamukele lesi sipho emkhosini owenzelwe eBulawayo Large City Hall foya.
Besamukela nje eminye imibheda eThorngrove Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela abantwaneni bakobulawayo abaseNgilande. Namhlanje inani lankona lengezelelwe ngemibheda ngathi elithumi. Singathi hayi imibhede esenele ukuba abantu nxa izigulane zifike ze-COVID-19 zifika elo eThorngrove Hospital zikwanise ukuthola indawo yokulala.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle luveze ukuba phakathi kwabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abangamashumi amabili 20 babo ngabakobulawayo lapho okufe umuntu oyedwa. Kunje edolobheni leli sekulabantu abedlula inkulungwane ezine 4602 ababanja igciwane leli wasila abazinkulungwane ezine 4000 kugula abedlula amakhulu amane 430 kwabhubha abedlula ikhulu lengxenye 172. Emathebheleleni South kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2038 kwasila abaphose befike inkulungwane ezimbili 1869 kugula abedlula ikhulu lengxenye 155 sekwabhubha abalichumi lane. Emathebheleleni North kwabanjwa i-COVID-19 abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1124 kwasila abedlula amakhulu amahlanu lengxenye 567 kugula abedlula amakhulu amahlanu 545 sekwabhubha abalichumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi ezama press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula. Njalo umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Ukubotshwe uMichael Magoronga ekhwekhwe izolo noTino Tender Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission lwaluthe intatheli izindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. Umnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa mahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31st July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFazai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ama-dungeons, lapho kufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokhu kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eye-bail. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni. Kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhuthaza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi basebenzise inkundla zebulenjini zokuxhumana ezinjengabo Zoom, Microsoft Teams, Facebook lezinye ukwethula imbiko eqhakathekileyo kanye lemihlangano yazo yama-press conference. Inkuthazo le iza ngenjongo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kungxoxwa yenze lo Mike we-Studio 7, uLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso Young Journalist Association uchathisa okuningi ngalolu daba.
Inani leli elabantu ababanjwa igcikwane le-COVID lingani liyakhwela, kodwa mina ngithi ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwanikwayo ngoba thina asi-chesti kangako. Ngabe singabantu aba-chestayo kakhulu lesiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbe sokulabantu abayi-10,000 asebebulaweyi COVID-19. Uhulumende into afuze ayini uku-testa everywhere njengalokhu asekwenza. Khathesi ngisanda kubala imeseji ethi eHarare ama-polyclinic ase-chesta for free ekweru labo sebesenza njalo nasemtjana. Lokhu uzabona suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyangisisi-chesta mahhala. Ama-numbers lawa uhulumende lakufuze e-cheste zonke indawo lasemakhaya lasemakhaya. Lokhu kuzasinceda ukuthi lathi sikwanise ukuplana ukuthi ngapha kuhanjwa ngapha kuyahanjwa ngapha kufuna i-message nje ngapha kufuna i-message nje. Njalo uZulu engabona ama-numbers la ekhwele la uzethuka umuntu kasozatshelwe ukuthi uhlasale endlini esebona sibutho leyabudala uzazisebenzisa.
Awusitshele okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani liyenza umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown?
Esesike sahlangana lakho ngibala okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele. Engamash besihlangana lendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service provider. Abanye besibetshaywa, abanye besethuselwa, abanye njengomunye engisebenza layo wathwa emashi wajogajoga esendaweni eyi-1 ngifuna ukumethusela kuphela. Ngiqeda khonapho safonela amapholisa, safonela baze bamshiye kodwa seleke bamenza njalo. And then okunye ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa hhayi kunama-PPE la nangama-journalist la ungalutshwane ukuthi sikuthole khonokho. So ngamanye ama-challenges esiwabonayo lakati sikukhona kodwa ngani sokungcina kodwa awukabi right
sikhangela phela ke indaba leyo ukuthi even kuma events achiyeneyo liyabe likhona njengentatha izindaba kugcwele abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le COVID-19
okokuqala uhulumende wasustenda amarally ama-political rallies kodwa lokhu esihamba kuma press conferences umongameli engabizela i-press conference bele sihle sike khona e-State House nxa esenza ama-state of the nation akhe siyabe sikhona amaminista okwenzakalayo siyazama sivi ukuthi sigqoke ama-face mask singathintanithintani simaintaine le abayithi i-social distancing kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambi wonke umuntu uyabe efuna i-shotting uyabe efuna i-camera yakhe ibe mkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ngibe ngimbona ngikhatshana ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti okufuna sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali yikho kukhona kunzima but akula yinye indlela ngoba ama-editor abanikazi bamaphepha baye befuna umsebenzi wakuphaa baye befuna umsebenzi wakuphambili phambili yiba abantu okufuze kumbe bekhulume namaminista kumbe bekhulumisane bona bodwa ukuthi hhayi thina izisebenzi intathele indaba zethu azisayi khona ngayo
zikhona ezinye indlela na elingathi lingayenza umsebenzi lwenu likhululekile kodwa lingabambi ngegciwane le-COVID-19
zikhona indlela lezi ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo-Ministry of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizakuma ukubiza intathele izindaba kuma-press conference ngoba sesibonile ukuthi hhayi siyalibuthanisa ngapho uhulumende futhi akufuzanga abantu benze bebuthane kodwa lokhu kwayenzakala ngumbuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sezisebenzisa i-technology ukusinika i-information i-government uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esezozum oskayifu bonke labo even i-Facebook iyakwenza o-YouTube ekusebenzise khona siya
lo ngumnumzana Leopold Monente isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, mthoka komuhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Silengxoxo njalo lomculi we-hip-hop olodumo u-ASAP omela iZimbabwe kumncintisano we-MTV Africa Music Awards. Owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukantaba mthwaka komuhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi kudaba lokutonisiswa kukamnumzana Donald Trump osanda kusuka esikhundleni sokuba ngumongameli wele Melika lidale lephalamende eCapitol Hill phansi kohlelo lwe-impeachment bahambise amaphepha okusungula lolu hlelo edale lesenethi izolo. Isigaba seCalifornia sakwele Melika sesiyekethise iziqondiso zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Uhulumende walesi sigaba uthi usebuyisele amandla kuziqinti zamakhawunti ukuthi zilandele ezazo iziqondiso zokuvimba ukusabalala kwaleli gciwane njengoba inani lasebebanjwa bele gciwane leli esigabeni jikelele lisehla. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Uganda uBobby Wine usole kakhulu uculo lokuhlukunyezwa kwabalemibono ehlukene likahulumende kulelo lizwe. Lokhu kutsho lapho sokukhitshwa okukade kufakwe esangweni lomuzi wakhe ngokuvikela ukungena lokuphuma kwezimota ngemva kokuphikisa kwakhe impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 14 yona le inyanga kazibandlela lapho abikwa engcotshwe ngumongameli Yoweri Museveni.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni njalo bengasela nzuzo abayitholayo. uNtungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu, osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngusomabhizimusi olevinkili koskente eCholocho.
Njengoba sivala ngo 3 kunje abantu abaningi isikhathi siyabachaya ukuthi besifinyelele ukuthi basike ngo 3 kulesi sinqulo. Abantu njalo sebesesaba lokusendela ngathi kumabhizinisi ngenxa yale COVID ekhona nje. Abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engaselamali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshana benelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazidala. Bathola umuntu onemali mhlawumbe uyabethelesa amacimbi wasethola mpitshana kwimali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngusomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimi ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo bebedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhana ukuthi mhlawumbe kube ngolesithathu kube ngesonto, so kungathi kuba ngcono. Kodwa ngaphakathi kwesikhathini hayi kubike, singakhayela ama-daily sales noma ngobu samabhizimusi zokufakaza ukuthi hayi isimo asimanga kuhle, sibucayo kwempela. Kodwa kwamele siphephe kulolu bhubhane, ngakho kuzamele kube yikho esikulandelayo kube kungumongameli kwelizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewuta. Uthi labo abayabe benelise ukuyawuta basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
Sokwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hayi lapha sokuvaliwe sofana ugijima uzama ukuyizithatha kwezinye indawo. Kulo mthelela omubi sivile, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekane laso ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu. Kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayibelisi ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza i-$43 kanti ngomnyaka iyabe yi-211 ngomnyaka. Okusuka ukuthi osomabhizinisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhame behlulele njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi, nangabhadala ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center sikhangela ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje i-loan kumbe asiphe i-grocery sithengisele abantu. Sibe sesinjani? Sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngamali microloans.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa ibazi mhlophe ubunzima, osomabhizimusi labaqhantshi ababhekane labo kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngama bhizimisi ebevele sikhala ngakho kusukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Abantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bakhuluma ngokuthiyeneyo.
Ama uRodrigo Prosper Mpofu ngiphuma ku ward 17. Bengifuka ubuza ngendaba le injection njengoba le ndaba le injection iyaqeda nje abantu. Bengifuka ubuza ukuthi kanti vele likwenza njani khonoko. Liyahlaba abantu kodwa liyabona ukuthi ama injection la abulala. Besicela lisincedise ke kulokho.
Igama lami ngohlalani Mlotshwa, ngilapha kweLebotswana. Yikho ke ngikhuthaza futhi loZulu weZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane wecorona. Sigqoke amamaski izikhathi zonke zihlobo lomkhuhlane uyabulala. Ngiyabona.
Lo khuluma ngoVusumuzi, ngikhuluma ngiseTsholotsho nje manje.
Ya, sizwa. Isibhedlela lezi abantu sezishoda yomongi labodokotela. Ya, lami ngomunye wakhona, ngomunye wakhona. Ngiyawufuna, siyafuna ukuqhatshwa, satraina nje, saphonga uhlaliswa phansi nje. Siyazama uku-apply lapha lalapha, basiphushela phandle. Siyacela bantu, siyacela usiza lathi imphefumulo isihlobo, ayiwophula umlayezo wami. Lingawudlulisela phambili, basakaza abathandekayo. Ngiyabonga.
Minigama ngumbonisi wakamaseko eTsholotsho kusekhaya. Benginesicelo lana bakithi ukuthi kanti ke ngibuze kwabasiphetheyo ukuthi kanti intuthuko yoniyabuya nini kwele Tsholotsho. Imigwaqo yeTsholotsho mibi kakhulu, siyasokola, asinamanzi namadamu akula. Kanti kuyaze kulungiswe nini kunaleni indawo. Kodwa kuthiwa kulabo kansila kunento yonke, kunama-MP, kanti umsebenzi wama-MP wona ngowani kahle kahle? Wani kahle kahle ngoba ngathi abantu bakhona abasinakekeli. Into abayaziyo kuphela yikuyo yonke into edonethwa ngama-organization bebeyasebethi singeyabo. Sebefuna ukuthi becontrol abantu ngayo, bethenga amavoti ngayo, lapho kufika khonoko. Besicela ukuthi beke beyenze izinto njengokuthi baqhatshelweni i-job description yabo, bebeyazi, bebeyazi i-job description yabo.
Labo ngabanye abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ungenze njalo mlaleli.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19. Abenhlanganiso ye-Christian Alliance bemanyenela be-Mat Health UK baphe isibhedlela se-Thorngrove isipho sembhida yezigulane elithumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvala kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sobuchiya amabhizinisi yabo esebunzimeni okumangalisayo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.